kuya khulunywa ke siyakubona ukuthiwa igciwane seli ngani yaqansa inani eSouth Africa ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bebezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje sizabona ebulenjini lapha ividiyo ekade ibhoda uma bekhuluma ukuthi siyazichaphela kunegangeni ngoba akula kudla into ziyadula eZimbabwe siyathenga imithi eSouth Africa ngoba siyagula kutho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa nxa utholakale kule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungatheleli abanye njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi amabhoda zavule ngoba vele abantu esisebenza la abaningi kakhulu abachapha incele besiyathenga sithenga impahla kade bethwele nzima kakhulu kathi izikolo ziyavulwa nje kunje abaningi akuze benelisi babhadale imali zesikolo kutabantwana babeyile esikolo so hayi kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi amabhoda avulwe kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzawa behlolwa bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe
ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane
abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda abanye bayagqoka amamaski kodwa abanye ke bangani basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode lapho obala abantu bethu abasebenzela khona phambi bakhumbuza ukuthi bagqoke amamaski bageze izandla bayenze i-social distancing nxa bethenga nxa behlangana abantu abathengayo kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli kodwa abanye abantu bakhohlwa sibili bona uma sigqoka imaski sivala amapholisa kutshengisela ukuthi-ke abantu bacabanga ukuthi imaski vele igqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane kodwa ama-beliefs ethu esithi ngama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhumala abantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo okunye njalo sesinike-ke ama-market amaningi ama-sanitizers amabhakhi ezogeza izandla lama-maski ukuthi samuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele bathathe izinqumo zinezi zakhulunywa i-World Health Organization.